lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper njalo lokuthi aza kuba igcinwe ngaphi kusiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi wamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqakatheke kakhulu kithi yikuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo, udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hhatshi, kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kokhetho kanye lethemba kumpumela yalo. Yikho thina siwusekela lowo mbono. Siyawazwa amabandla aphikisayo eveza lesi sikhalazo, kodwa thina sixwayisa ukuthi kube lokumanyaniswa kwamabandla ekuhlubunguleni lezi izindaba, njalo kube lobugceke ekuhanjisweni kokhetho.
Ukungazwanani kogatsha lwezokhetho, izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho aza kuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyano uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelela umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo. Lokhu kunjalo ngenxa yokuthi kulembali yengxabano, ikakhulu kundlela inketho ebezihanjiswa ngayo. Kufanele kusetshenzwe gadalala ukuze uZulu abe lethemba kulolu khetho.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kusenjalo, uZulu weZimbabwe ukhanya iphathekile ngendlela izekhi elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni udaba lokulotshwa lokugcinwa kwamaphepha ebhaloti. Umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalulekile ukuthi izekhi yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye loZulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedluleyo.
Thina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi izekhi yenelise ukuthi amaphathi wonke ayabona lapho kuprintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot paper azabegcinwe khona. Kuyisifiso sethu kakhulu ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu oyabe impumela nxa seziphumile akula abantu abazakhonona, ngoba wonke umuntu uyabe bona ukuthi into leyo iyenzakala egcekeni. Akula umuntu ongaba lo mbuzo nxa izinto zibe zonke zibe segcekeni. Laba amanye amazwe baye bezabona sibili ukuthi eZimbabwe sokutshintshile sibili. Hayi, isifiso sethu sibili, izekhi nxa ingazama ngamandla ayo wonke sibili ikwenze kube segcekeni lokhu. Hayi, yikho esikufisayo, nami yikho nginjengufisayo ngikhona lapha. njengesizalwane seZimbabwe.
Umnumzana Frank Lanhlamba uthe yena njengoba iZeki ilembali yokusebenza isekela ibandla elibusayo eleZANU-PF kubalulekile ukuthi iZeki itshengise uZulu weZimbabwe ukuthi ime eqinisweni ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana kumpimela yokhetho.
Mina endlela engibona ngayo iZeki kumele ivumele amanye amabandla kwanele sokwenza ukuthi bebekwazi ama ballot paper aprintwa nga and lokuthi azagcinwa nga. Because nxa sekuyakuba njalo andikutsho kule nto abayifihlayo and kukhona okungayenzakala ukuthi njengaseminyakeni anti kube uthola ukuthi ibandla eliyile libusayo liyagcina liwina ngoba abezeki bangani basebenza lalo leli bandla. Nxa kuyikuthi abasebenzi lalo kumele bebavumele konke kube transparent kukhanya igcekeni nto kuhanjiswa njani.
Okunye okukhathaza amabandla aphikisayo ludaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olubikwa lulamagama abantu abaningi abahlala kukheli linye, abanye abaleminyaka edlula elikhulu, abaningi lokunye abathi kutshengisa ukuthi lolu luhlu lulakho ukudala inkulumo ngemva kokhetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.